Abalimi kubonakala gibs ngoba sase silingele ukuvunwa sibili isilimo sabo, kodwa ngomoya lamanzi afikayo hhayi bonakala konke kwalala phansi ukuthi vele akusavuki lutho. Kumumbu wawusuza koma so ulele emanzini.
Kwenziwani ukwenzela ukuthi badobhe nje khonoku okuncane okukhona?
Hhayi, lokhana vele sokonakele, sokukhuntile, sokubolile, so sebelindele nje ukuthi nxa bengaqalisa kutsha, I think next year or seasonal, lokho okunye okulinywa seasonal yikho abangakwenza futhi bethi redo, okuningi hhayi kwadamageka.
Amasimo abo sizwa kuthiwa vele kugcwele izifula, indonga, kunjalo nje.
Yeah, amaplaza amaningi kwaba zindonga sibili, okokuthi ha kuzathatha umnyaka ukuthi kulungiswe.
Ngamba ukuthi bona abalimi bangazilungisela bodwa kumbe kumele bancediswe nguhulumende?
Uncedo luyadingeka sibili kuhulumende, ngoba abaningi bengeke benelise ukuthi bakulungise bebodwa.
Kodwa-ke linangi kwenu nxa sesikhangele i-National Employment Council, liyabanceda yini kumbe vele kuzima ukubancedisa?
Hayi, uncedo luzakhitshwa, lukhona sibili, luzakhitshwa. Bayafika khona le bayebona i-damage ekhona, then bese bebona ukuthi bangasiza njani.
Nxa sesikhangela sibili, njengokutsho kwakho ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthi abalimi laba begcine belima kutsha, bangazama ukulima kule ndonga kunjalo, kambe kungamilani kunxa kunjalo?
Hhayi, kungeke kube lalutho oluphumayo, ngoba umhlabathi wonke wahamba wagezisika nje, sokuzindonga okungatshengisiyo lokuthi kwake kwalinywa khona. Amatshe iwasegcwele aphuma phansi.
Singathi indawo okuthiwa zingazani zilabalimi ababhekane lohlupho lolu, zindawo ezinjengaziphi nxa ungazibalisa nje ezinhlutshwane?
Kusechimanimani.
Singathi abalimi baningi kakhulu khona ngale?
Ye, bakhona sibili, indawo amaplaza amakhulu akhona ngale, so yikho konakala khona kakhulu, ngoba obhanana balala phansi, ogwayi, mumbu, labo sugar cane vela ama-crane wankwanisa ukungena, so sebevuna ngezandla lokho kuseleyo.
Singathi lapha sikhuluma ngabalimi abamhlophe kumbe abamnyama?
Kuhlangene abamhlophe labamnyama.